Yawubona bakithi umbiko okhishwe namhlanje kungomvulo ukhishwa ngubaba uPutin upresident weRussia ngendaba yeUkraine efaka izizathu zakhe ezimenze wahlasela iUkraine. Ukhanya ukhomba kakhulu amazwe eNATO, amazwe eEurope ukuhlangana kuNATO ukuthi wamenze waze wangena uvikele ilizwe lakhe, interest yelizwe lakhe laphana. Kodwa mina ngibona kuyikuvika nje, kuyikuvika komuntu ongafuni ukusolwa. Anxa bebona ukuthi abezwanani neNATO yini kumenze bangakhulumi baze baye phambili. Okwenza aze ayengena kwelinye ilizwe ayelibhomba lidubule, enze yonke into le ayenzileyo. Xa esithi yena ubengafuni, ubengazimiselanga uyabhomba, but izikhali ezisebenza laphana ziyatshengisa ukuthi yinto eyalungiselelwa selesikhathi eyilungiselela. Izikhali ezisasebenza lanamhla kusukela kuFebruwari 24 bengena la manje okhe zisasebenza, ziyatshengisa ukuthi kulesikhathi eside nje beyilungiselela yanini.
INATO yona-ke ngulube zingeke ziyisole yini lapha njengoba uPutin esithi yiyo phela enza ukuthi ahlasele kwele Ukraine.
Singayisoli INATO kodwa iRussia okwamanje ngendaba ye-Ukraine iRussia ngoba kumele siyisole. Uyazama nje ukuvika ubaba uPutin kodwa bazamkholwa bamkholwayo ngoba vele abantu bathatha iside entweni enje. But iqiniso yokuthi i-Ukraine lilizwe elizimeleyo, ungena njani elizweni lezimeleyo ubatshele ukuthi ufuna ukwenzani, ubhomba ukuthi ufuna ukwenzani. Njengalokho wangena amadorobho Operation Donbas lawa, uyangena amadorobho e-Ukraine ufuna ukuze awaqede. Xa kuyukuthi uqonde ukulwa le-NATO indaba engayigombolozelanga i-Russia kuphela wazithulela, hhayi mina nguvumi lokho, yikusitshela nje ukuthi avikele iso lakhe ngezinye indlela.